Inkulumo ka Minister uZiyanda Ndlambe ngizwile njalo ngokubona kwami inkulumo yakhe inkulumo engasilo qiniso kumele sinanzelele ukuthi bekhuluma ekhuluma namazwe amanengi eku international forum so esikukhangelayo lapha ukubana umthetho wamazwe international law ingabe ivuma yini ukuthi abantu ababuye babhuqa abanye benza ukuthi wa genocide bebabulala bebahlukuluza kabuhlungu kangaka kungaba yibo yini abaphinda bathi bona sebenikane iamnesty ngibona ngazani abalaleli labo ngekhaya bayabona ukuthi into enjalo iyabe ingayisiyodo elungileyo ngokubona kwami ke iZimbabwe yikho sikhuluma ngokuthi kumele siyikhulule kumele kulwiwe sisebenzisa amavoti kuze kube lohulumende omutsha kumele kube ngumuntu ofresh umuntu ongazange waphathe waba lengxenye kumbhuqazwe wegugurawundi ukwenzela ukuthi nxa sesibuza ukuthi labo abenza amacala anje benziweni kube lohulumende okade engaphathekanga ekubulaleni abantu uhulumende ongelabantu abalezandla ezibomvu i-commission leyana eyokukhangela izinto ezake zenza othiwa yi-peace and reconciliation kumele itshintshe sibe le-constitution eneklozi osithi thina ekhangela abantu okuyibo abahlukuluzwayo kakhulu ama-victims we need a victim oriented framework so i-framework ipolicy kahulumende yokulungisa izindaba lezi yiyo nalelo ekhulunywe nguZiyanda imbi njalo ipolisi yokuzama ukugqibela khonokuthanda konke okwenzekalayo kuthiwa sikukhohlwe abantu bangeke bakhohlwe into enjalo kungazanga kwaba le process yokukhuluma amaqiniso nokuvumelana ukuthi okonakalayo emuva kuzalungiswa njani namhlanje siloku silabantwana abangela ama-birth certificates as a result of ugugurawundi kathesi kokuthathwa izithupha laba abantu bengabantu besehlile ukuthatha izithupha ngoba bona kabazange babe namaphepha nabazali babo abazange babe namaphepha ngenxa yegugurawundi kanti uthini yena uZiyanda ngezinto ezinjani.